Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 7 kumpandula 2018 nguntungameli inkomo kweze kuseni lamhlanje. Umkhuhlane wekholera usubulele abantu abahlanu eHarare njalo abangamachumi amathathu lanhlanu balaliswe ezibhedlela.
Udaba lokuphetha umeya bobulawayo lungani lufuna ukuhlupha mbijana. So kungena izinto zemihlobo or i-tribalism singena kwaphana sokuthiwa hhayi laba ngabanjelo.
Umeya wakobulawayo uzakhethwa namuhla kulokuxokozela phezu kokuthi ngubani omele athathe lesi sikhundla.
Ungezwa umuntu othathele umbuso esekhuluma ngendlela umgaba akhuluma ngayo, kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle kuyini okumenza akhulume lokho.
Unkosikazi Grace Mgabe uthi usesekela umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engene embusweni ngentando kaNkulunkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokufe abantu abahlanu ngomkhuhlane wekholera eHarare njalo abangamachumi amathathu lanhlanu balaliswe ezibhedlela. Umkhuhlane lo uqhamuke emalokitshini agoqela ele Glenview lele Budiriro kunsukwana ezedluleyo. Umkhuhlane wekholera ubangelwa ingcekeza. Ngomnyaka ka-2008 uke wahlasela kabuhlungu wabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana David Barirenyatwa uthi uzulu kumele athathe amanyathelo okuzivikela agoqela ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo. Umkhuhlane wekholera lo uza ngesikhathi kulomkhuhlane we-typhoid lawo osubulela abantu emadolobheni abalisa eGweru, eMashingo laseKadoma. Uzulu uzabuthana eWayside Catholic Church eMount Pleasant eHarare namuhla evalelisa obengumeli weZimbabwe kwele Senegal unkosikazi Trudy Stevenson yena obhubhe kumaviki amabili edluleyo. Emveni kwalombuthano isidumbu sakhe sizatshiswa. Unkosikazi Stevenson ubelilunga leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube njalo ukhethwe ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Senegal ngesikhathi sikahulumende womanyano phakathi kweMDC leZANU-PF. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lantathu. Intatheli zindaba ezimeleyo eyake yasebenzela umsakazo weStudio 7 uViolet Gonda secele umthethwandaba ukuthi ubambe ihofisi kamsitheli umnumzana Tobayi Wamudede ngamandla ukuthi imuphe ipasipoti. UGonda uthethele linyathelo ngemva kokuncitshwa ipasipoti ngumudede kunsukwana ezedluleyo. Esithi ukuluhlu lwezizalwane zeZimbabwe ezingavunyelwayo ukuba lama-passports. UGonda umelwa ngamagqwetha alwela amalungelo oluntu. Umanyano we-MDC Alliance uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kasoze enelise ukulungisisa umnotho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli walumanyano uDokotela Nkululeko Sibanda uthi ngabe nguChamisa osembusweni ngabe bonke obunzima lobu kabukho.
Yikho lokho esakuchoyo and then ukuthi iZANU PF iyazi ukuntshontsha ukhetho kodwa ayiqinisele ikhona ngelokuthi ngeke benelise ukuntshontsha umkhonomi. Umkhonomi ufuna ukumanejwa, ufuna ukulungisa ngendlela emqoka njalo kwenziwe kuhle. Sekusegcekeni ukuthi iZANU kayikwenelisi njalo kayikwazi ukuthi umkhonomi umanejwa ngalophi uhlobo.
Bathi abantu beZANU PF ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu kanye lokuqonga kwentengo ngoloko kubangelwa ngochamisa le MDC Alliance. Yebo kunjalo.
Sivele satho phambilini ukuthi iZANU yazi ukuqila ekhethweni ngalokho kayikwazi ukuthi izinto eziqondileyo zisetshenzwa njani. Yikho upresident esechamisa sithi look abantu laba they rig elections but they can't rig the economy. Kusegcekeni lokho ukuthi isikhathi sonke inxa ukhetho lulempumela engekho egcekeni njalo engathabisi uZulu umkhonomi yiwo osuka othwale nzima. iZANU ibulele umkhonomi ngokutshontsha ukhetho.
Abantu abaningi bathi kuyadingakala ukubana uChamisa lo Mnangagwa bakhulumisane ukuze kube lenqubela phambili. Kule nkulumo ezikhona yini phakathi kwababili lapha?
Akukho nkulumo ezazakalayo kumbe esizibona ezikhona esizileyo esikhathini senese sikuso. Sisamelele ukuthi sazi ukuthi uhulumende weZANU ufuna ukuqhubeka siya ngaphi. UPresident uChamisa wanikwa ilungelo yi-National Council yakho ukuthi akhulumisane laloba ngubani ukuthi nikuzame kulungisiswa indaba yokhetho olwantshontshwayo. UPresident uChamisa ukumelele lokhu ukuthi nxa kungaba khona ofuna ukukhulumisana laye bakhulumisane ngodaba lokuthi indlela indaba yokhetho olwantshontshiweyo ingalungiswa kanjani ilizwe libuyele embusweni ofakwe ngabantu.
Kuyiwa nje phambili ukuze udubo olukhona elizweni luphele Dokotela Sibanda, umnotho ubuye ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okumele kwenzakala ukuthi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwalaba abajoyinte ukhetho nalowo aphumelelayo kukhetho uPresident Chamisa. Ivunyelwane ukuthi singaqhubekela phambili kanjani kulungiswe indaba yokuntshontshwa kokhetho njalo lokuthi kulungiswe udaba lokuthi ukhetho olulandelayo lungafi lwatshontshwa. Lezi ndaba eziqakathekiswa nguPresident esijamisa zifana nokuthi kufanele kube lokukhululeka kwamadolobho ekuzivuseni kwawo ukwenzela ukuthi enelise ukwakha umnotho wemadolobheni imali kumbe futhi ukusebenza kwayo kungaphanjaniswa nguhulumende weZANU PF.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance. Ohluthunelwe intambo zombuso nyakenye libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace sebesamukela umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngezandla zombili. Khuluma emfeni kanina izolo unkosikazi Mugabe uthe uMnangagwa wangena embusweni ngentando kaNkulunkulu. Ngokunjalo uthe uyamkhulekela ukuthi aphumelele njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele amamukele. Wengeze wathi ukungezwani obekukhona phakathi kwemuli yakhe likaMnangagwa sokuphelile. Umgabe laye uthe usemnanza njengomongameli weZimbabwe uMnangagwa ngoba ekhethwe nguZulu kukhetho olusanda kwedlula. Ngaphambilini kokhetho uMgabe wayetheka soze amvotele uMnangagwa. Ukwamukela uMnangagwa osokwenziwe yimuli kaMgabe kuza ngemva kwamazwi kaMnangagwa awukuthi bazathathela uMgabe amapulazi wonke alawo bamtshiyele elilodwa kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Okuqala ngomo ukuthi ungezwa abantu akade besilwa ngendlela le akade besilwa ngayo langendlela uMgabe athathelwe ngayo umbuso. Umuntu othathelwe umbuso esekhuluma ngendlela uMgabe akhuluma ngayo kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle kuyini okumenza akhulume lokhu. Kungabe kukabili ukhuluma lokhu ngoba ebona ukuthi lo omhluthunele ubukhosi useye ubukhosi bakhe bazika baba yilobo ukuthi akula muntu ongabuhluthuna. Ngalokho usekubona kuyi ukuthi kungenzeka ukuthi nxa esethe wahlala emhlabeni
lesi ngendlela umnanga kwaseyiso sona angaqina kusasa esesenza ngesifungo esikhathi phecelezi yiku revisita izinto eziningi umgabazi enzayo. Okwesibili kuyikuthi kukhona okungabe kukhona omgabe labo grace abakwaziyo abangakwenza kusasa okungabangela ukuthi umnanga kwa umbuso wakhe ugcine la uhluthuniwe. Okwesithathu kungabe kuyikuthi eqinisweni umgabe uyakwazi ukuthi umnanga kwa umfana wakhe umntana wakhe umkhulisile umenze waba yikho lokho ayikho khona obengakwazi ukuthi uzasuka kusasa abe kumangoyelwane esingathi uba ligola amuke egumeni kodwa eqinisweni usekubona ukuthi sokwenzakela kula achithekile achithekile angeke abe esawabutha angakwenza ukuzama ukuthi athi ngesilungu come to terms with the reality azithola ekiyo labamfaka kuyo ngibona ngazani kufanele sikukhangelisise ngalezo ndlela kodwa singakulibali lanxa kunjalo ukuthi eqinisweni umgabe lo grace enhlizweni zabo babuhlungu ngento eyenzakalayo ngoba isiyo nto babeyikhangelela ukuthi izenzakala ngendlela eqinise yenzakala ngayo.
Abantu bezanu PF bake bakhuluma ukubana umgabe bazamthathela wonke amaplazi bemtshiyele elilodwa kuphela kanti abalwa impi yenkululeko abakuzanu njalo befuna ibizo lakhe lesulwe egcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Ukuzehlisa kumnangagwa asekwenzile umgabe lo nkosikazi wakhe kayisiyo ndlela yini yokuzama ukuzivikela kukho konke lokho.
Kungaba ngokunye inkomo kodwa singalibali ukugabula amacala amaningi lemlando eminingi okusamela ukuthi ngokuqondileyo bekumele ayikhulume kodwa singakulibali phela konke lokho akwenziwe lamacala amaningi ubewenza elomnankagwa njengomunye wabantu abakhe akade bemsekela ekwenzeni ububi bonke lobo. Umnankagwa uyakwazi lokhu ekwazi kunjalo uyakwazi ukuthi nxa kungenzeka kusasa ukuthi umgabe kuthiwe uyahanjwa enkantolo angakhuluma into eziningi so kuningi umgabe akubona nakuqondile ukuthi nxa kunje aphonge uphumele egcekeni nje abe ngumuntu ongani yena uthi usupporta umnankagwa ubona kuqondile ukuthi amkhuthaze kuhulumeni wakhe amxhase kuyiwe phambili kodwa kuyikuthi ngoba bavala izinto eziningi abazenza bebonke kuningi abakwenzileyo kubi abantu laba bebonke akungasimangalisi. Mina vele ngokuya ngami bengivele ngikwazi ukuthi ngokuya kwesikhathi umgabe lomnankagwa bazatholana kwezinye indawo bagcine beqhubeka besiya phambili ngoba ubi baba babebenza ngoba umnankagwa ukhulisiwe waze waba ngumuntu omunje kuso umgabe ukayise ubulala abantu lama 26 years ikuground yenza akakusimangalisi lokho.
Bakhona abantu bezanu PF ekade besekela umgabe ababe kuqembu le G40 ubona ngani bezwa njani nxa sebebona esezwanana lo mnankagwa.
Kwehlukile abe G40 ningi labo abaningi ngontanga ngabancane ma bekhangela umgabe esekela umnankagwa bayakwazi ukuthi umsekela njengoba nanje kukhona okuningi azama ukuthi aziprotecte kikho kodwa iningi labo bayakwazi ukuthi eqinisweni umnankagwa kasomuntu oqotho kasomuntu asongikokheli abangathi iqotho okumele bamelayo angiboni bezatshintsha lanxa kuyukuthi umgabe usekhulume wayo umgabe akukhulumayo ngesilungu singathi yipolitics nje wenzela ukuthi asafeguard ama-interest akhe but abantu be-G40 phela abaso ma-interest kamgabe bayakwazi ukuthi bale kusasa okufanele bayiphile ngemva koba umgabe esedlulile bazaqhubeka bephila kungenzeka umnankagwa la aqhubeke khona so bona ama-interest abo lezikhalazo zabo zilokhu ezisesekhona angiboni kuzabatshintsha lokhu.
Ngamanye amazwi uthi wena abasekeli bakamgabe kabasoze banamathele kumnankagwa ngoba umgabe isezwanana layo umnankagwa.
Abasoze banamathele kumnankagwa ngoba umgabe zwana lo mnankagwa ngoba umnankagwa vele ngamanye amazwi bengu-vice president kamgabe umgabe elokhu emprotector abantu be-G40 besilwa layo bebevele bekwazi ukuthi kungenzeka into enjengale but bazoqhubeka impi le e-G40 le camp kamnankagwa ayikapheli impi.
Utsho ukuthi balokhu bekhona yini abe-G40 kuzanu PF phakathi
baningi phakathi bakhona njalo lo mnankagwa uzikhulumele ngowakhe umlomo sekuyiwa kukhetho wathi yena uyakwazi ukuthi kulabantu abaplana ukuthi bangene parliament babe sebemuva imotion ngesilungu esingathi yokumrecalla using iparliament labo abafuna ukumrecalla ayisiwo bantu belacoste babe G40 uyakwazi ukubakhona.
Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ama kansila akobulawayo azakhetha umeya waleli dolobho namuhla. Ukhetho lolu lwalumele lwenziwe ekuqaleni kweviki kodwa lwadluliselwa phambili ngemva kwenxabanxoza eyabangelwa ngezinye izakhamizi zisithi kazifuni kukhethwe umuntu ovela esishoneni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo kansila kaWard 4 umnumzana Silas Chikora ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabe sikhetha umeya lo deputy council chamber. Siyakhumbula ukuthi last time sazama ukuba lokhetho lolu ku large city hall. Abadala bahleli phansi babona ukuthi i-security will be provided. Wazabe bekhona amapolisa awezwetherapy namapolisa awe-council, wazasincedisa nge-security. Kodwa ukhetho luzahamba lizavumelela kuma-chambers.
Ngesikhathi esedluleyo bekulabantu abakade betshengisela phandle, bangena yini abantu?
Kuma-chambers, umthetho owe-council, all business e-council yenzelwa ku-council chambers. So okweza ozayenzakala abantu bazaseva only first come first serve basis. So abantu bazangena kodwa siyakwazi ukuthi abasoze bayenele abasoze bakhwani kodwa bona laba abazangena bazavunyelwa ukuthi bangene bahlale ku public gallery babukele okuyabe kuyenzwa ba witness ama elections laba suthiseke ukuthi hayi ama elections ayenziwe ngoba lo okhethiwe abangasoze bakwanisa ukukhwana rale bephandle yemelele ukuzwa ama-results.
Kule ngxabangxoza abanye bathi abafuni kuvotelwe umeya ongasiwo esiNdebeleni, lokho kukhulunywa ngabantu liyakulalela kumbe lina lizazivotela ngendlela elifuna ukuvota ngayo?
Okuyiqiniso ukuthi ama-councillors ayakhwalifaya wonke eyi-29 ukuthi abe ngumeya kumbe udeputy. Kodwa thina njengama-councillors siyi-29 sinjalo siyakhangelana sonke sibone ukuthi okhwanisayo ngubani. Nakho siyathatha futhi izikhalazo zama-residence, siyathatha njalo izikhalazo ziyabe zivela kuphathi, siyathatha njalo izikhalazo ziyabe zivela kuma-pressure groups nangaphi ngapho. Kodwa okusalayo ukuthi ama-councillors wonke ayi-29 azahlala phansi akhethe umuntu ozathungamele idolobha engumeya nomsekeli wakhe engu-deputy. Konke konoko okukhulunywa ngabantu siyakukhangela. The best thing is to have the best man on the job.
Abayibo abavotelwayo yibaphi?
Khathesi ngikwanisa ukuqamba ukuthi ngobani abazavotelwa. Abantu kumele babone ama-candidates. I think kuyakhulunywa ku-social media, kuma-newspaper, abantu abale-interest ukuba ngumeya. Yibo bona labo esizakhetha from that list. But engasoze ngikwanisa ukukutsho ukuthi abantu abazakhethwa kusasa ngabe siNdebeleni kodwa kumbe ngabe sishona kumbe sizahlanganisa lokho kuzabonakala ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Silas Chikora ngukhansila kaWard 4 kobulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kunjalo nje sokuqhamuke ukufuthelana phakathi komanyano MDC Alliance emaswingo kulandela ukuvotelwa komunye ukhansila webandla lezanu PF ukuthi abe ngumsekeli kameya walelo dolobho lanxa nje umanyano lo ulamakhansila amanengi ukwedlula awezanu PF. UAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Abanye abasekeli be-MDC Alliance bathi labo abavotele ukhansila owezanu PF kumele baxotshwe ebandleni ngoba ngabathengisi. Kodwa abanye njalo ngabathi lokhu akulankinga ingqe okhethiweyo esazi umsebenzi awukhethelweyo. Umnumzana Colin Maboke owe-MDC Alliance nguye okhethwe ukuba ngumeya wedolobho lemaswingo. Umnumzana Wellington Mawende owezanu PF wakhethwa ukuba ngumsekeli wakhe. I-MDC Alliance ilamakhansila ayisikhombisa kuthi izanu PF ilamathathu kuphela. UMawende unqobe unkosikazi Serena Maritza kulolu khetho ngamavoti amane. Kukhanya kulokufuthelana lokungezwani kwamanye amakhansila lapho umanyano we-MDC Alliance wanqoba khona elizweni lonke ngoba okufunwa umanyano lokufunwa ngabantu kuchiyene. Umgcini sihlalo we-MDC emaswingo umnumzana James Gumbi uqonqosele ukuba amakhansila kumele akhumbule lapho avela khona. lapho eqhuba umsebenzi wabo kumele bazi iziqondiso zebandla abalimelayo. Kunjalo nje ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi lizathathela amanyathela amakhansila ayale ukulandela iziqondiso zebandla ekukhetheni omeya lomsekeli wakhe. Amakhansila athoba munwe munye awedolobho leChegutu abikwa ephambene lesiqondiso sokuvotela umnumzana Edward Zeka ukuba ngumeya walelo dolobho akhetha umnumzana Henry Muchatibaya. Amakhansila la abikwa esebiziwe emahofisini esigaba ukuthi azochasisa ukuthi kungani bephambene leziqondiso zebandla. Amakhansila la abikwa ephule isisekelo sombuso webandla ngokuvotela umuntu ongasuye okhethwe libandla. Ezinye izakhamizi zeChegutu zithi zijabule ngokwenziwe ngamakhansila la ngoba kuyiwo aziyo okufunwa izakhamizi zaleli dolobho, hashi inkokheli yebandla ekhatshana le eHarare. Kodwa abanye njalo ngabathi ibandla kumele likhethe elifuna alimele ukuba ngumeya wedolobho ngoba abanye omeya abake bakhethwa ngaphambilini bagcina sebehlamukela ibandla sebethengwe yiZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sixoxelo Zulu ngodaba lwalabo abathi kabafuna umuntu wesishoneni ukuthi abe ngumeya wakobulawayo. UGibbs Dube weStudio 7 uqale ngokuxoxa lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Udaba lokuphetha umeya kobulawayo lungani lufuna ukuhlupha mbijana. So kungena izinto zemihlobo or i-tribalism singena kwaphana sokuthiwa yena abangabanjelo. Sokuthi into yakhona injalo ngoba ekhetheni lololudluleyo kube khona abantu abade sebekhuluma ukuthi kulabantu abanje abangenileyo lapha kudolobho lakobulawayo abaye ngamashona labana abangobani labana. So khonokwana kuyinto sokudale udubo olukhulu kakhulu ekutheni kuthi sibona sokusiba lo meya okhethwayo phakathi kwabana abanamakhansilazi ayiwo akhethwayo. Ngokunjalo sokunqanisa ukungenela khonokwana ukuthi umumo wezinto naloli sikukhangeleyo ukuthi kusuka kukhethwane ngemihlobo lani lani. Kodwa-ke niyathi ngikhangele ukuthi abantu ababekhethiwe bonabo ngabahlali bakulelo dolobho kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ukhuluma sihlobo bani. Kodwa-ke okuphilayo kukhona yikuthi abantu bakithi abakakuzwisisi khona ukuthi nxa kuthi idolobho lakobulawayo elinjana kugcine kuzokuthiwa umeya sesiba lishona kumbe sesiba ngumhlobo ongayisuwo lo oyiwo omningi okhona lapha kwedolobheni lakobulawayo. Khona kwana kuyahlupha kakhulu, yikho sokudala ingxabangxoza nale khona esingani kayisathombululeki ingxabangxoza yakhona.
Sisilo mama-ke uLinda lapha ecingwani. Linda, kunjani mama?
Ngiyaphila, ninjani baba?
Yes, cela uzibike ebantwini ukuthi ibizo lakho mbani.
Mina ibizo lami nguLinda Spanda, ngikobulawayo.
Ye, akutsho-ke Masipanda ukuthi udaba lwalo wena ulubona njani lokukhetha umeya wedolobho lakobulawayo?
Umeya kakhethwe ngabantu esigabeni sakhe, abantu abamazi, umuntu owazakalayo ukuthi nangu umeya umntanethu ozalwa kobani, ukwenzela ukuthi isigaba sethu kusasa singabi lohlupho ngoba umeya phela yinduna yedorobho.
Ubona ngani kuqakathekile sibili ukuthi kube le nduna eyaziwayo? Kodwa lapha nxa sikhangela sibili omeya ngabantu bezompolitika, so-ke kungangena phela ingangubani, akunjalo?
Hayi, akumelanga kube njalo. Nako kupolitika ingqondo zethu siyazisebenzisa
babadu.
Ukuba kupolitika akutho ukuthi okumele silahleke singazazi ukuthi sivela ngaphi. So abantu abaiphathebelene yona ngokwayo umuzi wakobulawayo umuzi oseluhlwini lwamathebelele nje ibulawayo iseluhlwini lwamandebeni.
Ye, baba Gawule, ungamphendula khonapho-ke ngesikhaphe khaphe singakathathi ubaba osecingwane.
Ye, njengedolobho elingapha kwele mandebeleni kuqakathekile khona ukuthi abantu bakhethe bazikhethele umuntu onguye ongowabo khonapho ozazisisa inhlelo zabo ngendlela yakhona eqondileyo. Kodwa ngibesengisithi mina khonokho ukuzikhethela yikho kunjalo ukuthi abantu bangapha nxa bekhetha baba bekhetha vele umuntu owezindebeleni bemkhetha kwapho bethu yengene endimeni naleyo. So yikho kukhona okungumbango omkhulu kakhulu ukuthi kungacinaza kuthiwa umeya lapha selishona abantu bengakuzwisisi khona ukuthi athi umuntu uyishona liyabuya libe umeya kobulawayo njani.
Sithathe ke ubaba Richard moyo ecingweni lapha.
Umeya ofota kithi lapha ebulawayo, wabona kaningi abantu ma abantu bathi umeya bamthanda, kufanele bamunike abanikeza abantu umeya bathi bamthandayo abantu. Akuncedanga, akuthusi ukuthi abantu banothuza umeya abantu bangamthandi. Funa umuntu uzokhona ukuphatha idolobha libe lihle, zonke izinto zikhambe kahle, abantu nabo bajabule. Sothi abantu bajabule, asafuthi abantu bakhwathe bathi waye banikeza lo muntu. Mara sothi ma bampha umsona zothini, kulungile mara makho umsebenzi.
Masibanda, umzwele lapho uyakhuluma-ke ubaba umoyo, akumphendule khonapho Masibanda.
Ngiyamuzwa ubaba umoyo. Okusalayo ukuthi asinayo inketha bethathu, kodwa thina sisananzelela ukuthi abantu abakulowo mhlubulo wamathebelele ngabantu abahlala one ndawo, ikanti-ke abantu abavela endaweni zeMashonaland ngabantu ababonakala indawo eziningi, indawana nje eziningi. Futhi kukhona ukukhonona nxa sesingena ngaphi endaweni zemisebenzi, ukuthi abanye bathi ye akungeke kube lo muntu ovelela kuleyi ndawo ezosebenza lapha. Mina ngibona kungcono ukuthi umuntu lo muntu esigabeni sakhe nxa eyiphiwe ichansi yokuthi angene kangene, kanti nxa wena uvelela kwenye indawo usithi wena funa ukuzokuba yinduna lapha, kanti laba balapha bona bazaba yini sure. Nxa abantu besithi hayi thina sifuna lo, wena uziphosele, kanti akusafanani yini laphona kwede sikulwisa ukuthi umuntu uyafuna ukufosela ukuthi agavene abantu, abantu besithi hayi wena kasikufuni, thina sifuna ukukhokhelwa ngubani. Especially nxa ungumntu emzini, sure ungathi ungumntu emzini ubuse usibuka wena ufuna ukuba yinhloko njani, umuntu lo muntu ulosendo lwakibo. Lapho ovela khona wena uyabuzazi ukuthi hayi mina vele impande zami zisemantonjeni le kontunjani, bese ngifuna ukuthi ngiwafike urungwe laphona, se ngifuna ukuthi mina ngiyifike khona hayi ukuthiwa kudingakale nduna ngiphakamisa isandla. Abantu bathe hayi wona linda, wena kuthiwa kini kule kwamadube kwamatoko, ngale sibili ngithi ngitsho nalo mtalo wezimbabwe lami ngifuna ukuduna khona. Hayi esingenzini njalo bakithi, lathi yithasi yethu yona le, ngoba ngokuya ngokuya siyabona abantu abavela kwezinye indawo sebegcwele lapha koBulawayo, kanti thina abantu abesisabelo sabo siyabangathi oright.
Labo ngabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Bathandazela umampintsha ehamba lo babes abeqiba ke indaba zethu zekuseni, kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane wekholera usubulele abantu abahlanu eHarare, njalo abangamachumi amathathu lanhlanu balaliswe ezibhedlela. Umeya wakoBulawayo uzakhethwa namuhla kulokuxokozela phezu kokuthi ngubani omele athathe lesi sikhundla. Ntwagazi yami impela viki siqalisile kasibeni sonke ngomvulo kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo7 olivalelisayo muntu ngamile inkomo.